Kubusungu kakhulu lapho sesingena khona. Okokuqala kuliqiniso ukuthi abantwana lanxa kungakhezwanga amasizi kuzaba nzima ukuthi bafunde. Sikhangelele ama-uniforms, sikhangelele ukudura kwamabhuku, sikhangelele nazo zonke nje izinto ezidingakala esikolo. Okwesibili-ke nxa uhulumende laye futhi esithi kungakhwezwa, uyenza ingani uvikela abantwana kumbe abazali, kodwa-ke uyabalimaza ngoba imali ekhithwayo kathesi $10 le kayithengi lasinga. Yo kumele ithenge-ke amagetsi, yo kumele ithenge amanzi kamunicipality, yo kumele incedise inhlelo zesikolo zonke. Izinhlelo lezo zigcina zonke zingabambeki. Mina ngikukomiti yesinye isikolo sikahulumende. Ngesikhathi esedlulileyo besithi singakhipha $500 sithenge amagetsi yekhemu yonke. Kodwa kathesi sesizavala, besithi singakhipha $500 sithenge amagetsi eviki kuphela. Okutshengisa ukuthi amagetsi akhwelile. Nxa sisithi ngapha kusiza soze sikhweze, kutho ukuthi siyabe sidlala practically kuground akusoze kusebenzeke. Ikanti-ke nabazali imali kayikho, uhulumende nguyomele abone imizamo indlela akubhalansa ngakhona ukuthi ezikolo kusebenzeke, njalo nabazali benelise ukuthi bahlawule inhlawulo ezikhona. Kumele silungise izinto lezisindawonye.
Babankomo, uyavumelana lakho yini ukuthi ukutshabalala komnotho kuphazamisa imfundo yabantwana, njalo uthini ngodaba lwenkulumo ezizanywa ngubaba Mbeki?
Ngibona ingani inotho yelizwe lonke isemfundweni yabantwana, njalo nje abantwana uma izikolo zivulwa umzali wonke ukhangelele ukuthi umntanakhe ahambe esikolo, ngoba kuyilo ilifa elicathekileyo angalithiyela umntwana. Ngibe sengibuya lapho ukuthi ezikolweni ngibona angani izikolo nezikolo phela angithi vele yizo ezihlala phansi zilungise ibhajethi yokuthi umnyaka nxa uqalisa siza kwenza lokhu nalokhu uhambe kanje. Beceda lapho babe sebehambisa kuhulumende ukuthi kwenziwa kwakuthiwa yi-approval. Ngibe sengibuya lapho ababa Ndlovu othi ibandla lezanupf alifuni ukukhuluma lani kumbe upresident welizwe ubaba u-ED afuni ukukhuluma lani. Iqiniso elikhona yikuthi lina yini elingafuni ukuthi libuye ekukhulumeni lebandla lezanupf? Lifuna ukuthi lina likhethe ukuthi ubani ngiyongenayo, ubani kangeni kulezi zinkulumo. Lapha umongameli phela munye owelizwe. Uma sesifana sihlaleni phansi sikhulume sifanele amacebo, angithi sipha amacebo kulo onguye okhethwe ngabantu ukuthi akhokhele ilizwe okweminyaka le emihlanu ekhona abakhethe ngayo. So ngaleyo ndlela thina sikhangelele ukuthi lina baba Ndlovu njengabanye bethu abakhona elizweni lethu esiphikisana sisonke singuma-elections, i-election sidlulile, uvumani-ke phela la ukuthi libuye lihlale laphana litsho ukuthi lo ngu-president welizwe leZimbabwe. Sahambe emakhothi lafika ngale latshela ukuthi abantu bawinile ngoba labo bekhangela becubungula kukhanya ukuthi vele ibandla lezanupf lizweni eliklini ngiceke babandlovu.
Naso Ndlovu.
Ye, okokuqala ngicela ukuqondisa ukuthi umthethwandaba wathi ibandla lezanupf liwinile. Umthethwandaba wathi thina kasilethanga ubufakazi obugcweleyo ukuthi saqilibezelwe. Umthethwandaba wayefuna sibuye lama-V11 wonke, kodwa-ke thina sase sinanzelele ukuthi kube le-interference kuma-boxes lakho singahambisanga. Yikho-ke umthethwandaba walahla-ke indaba yethu emthethwandaba ngokuthi kasilethanga ubufakazi obugcweleyo. Then okwesibili bese sithi thina ingxabano vele ikhona, thina sithi umnankagwala ezanupf kabawinanga. Akuqaliselwe khona lapho, ababizane bahlale bakhulumisane kuyena leyo ndawo, bakubonisane bese kukhangela iway forward ukuthi kubanjwe njani kulungiselela ukhetho oluzayo luya phambili. Sitsho thina esikusolayo ukwenza sithi kawinanga, laye atsho kwenzayo ukuthi athi uwinile kuhlelwe phansi kangamemezi umnankagwala yena hhayi mina ngiwinile. Laba abantu ababuye ngekhondishini enje uyabe engafuni ukukhulunyiswana. Ingxabano isikhona, ubaba lo mama bayaxabana endlini, ingxabano isikhona. Ubaba kangayala athi hayi mama ngiyamnika imali ngenza lokhu, mama lathi hayi ubaba uyenza lokhu. Akuhlalwe phansi kuxazululwe kubonakale ukuthi kusetshenzwa njani kuyiwa phambili. Ngoba kathesi-ke silokudana, ubaba nxa simtshela ukuthi silohlupho uthi hayi lingasadla inyama, hambanile kudla imbhida, hayi hambanile kudla amaphotheto. Ubaba wethu silokudana kakhulu, sifisa ukuthi atshintshe ukwenza kwakhe njengoba sesingene ku-2020.
Kuphoselwe ukugcina nko.
Yeah, hayi ngiyamuzwa uNdlovu ukuthi bakubona ukuthi kufanele ukuthi kube le nkulumo. Mina-ke kade ngakucela ukuthi khona bona kabavume ukuthi kunokwakutsho ukuthi umthetho ndaba walahle indaba yabo phela bengelabo ufakazi sokwabalwa ngama courts ethu ukuthi thina yithi esemthethweni yithi silomongameli bandla ezamphezulu elomuntu ofanele ngumongameli so ngale ndlela asimlaleleni libe selibuya selihlala phela labanye laba abaphikisayo kuPoland laphana senizatsho lani ukuthi nina hayi laphana ikwesi ukusona lani liphakathi sikhuluma sindawonye ayikwenti lisize lesiphukwini selilodwa liphuma phakathi kwabanye abaningi hayi ayisikho ndo.